Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 6 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, udaba lwe corona lolulukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Eh kodwa kusize esilubonayo lapha ukuthi ngaphe emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kaba kuqedisisi.
Sebe ngamakhulu edlula isikhombisa 716. Asebebanjwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye, 11.6 million.
Namhla sibuye langapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukuya emsenzini. Sifuni izwe sibili.
Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakobulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho elizweni mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani labakade sebehloliwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 716. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi edlula ayisishiyagalombili 181 labulala abayisishiyagalombili 8. Nguthi inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 80,089. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11,630,451. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 538,161. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.5 million kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe yilele gciwane bezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 476,509 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,360. Kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 227,376 kubika abenhlanganiso eye-African Union. Lokhu sikudaba kulunye olwe-COVID-19 abanengi eZimbabwe lokhu besethuswa ikuqansa kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni ngalezinsuku. Asizweni abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today esiluphiwa enkundleni yokuxhumana iye-Facebook phezu komkhuhlane lo we-coronavirus. Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma enkundleni eye-Facebook ngomkhuhlane we-COVID-19.
Amachono, amachono, umsakazo omuhle. Umsakazo wabantu, umthokazi omuhle. Asikhulume kakhulu ngobhubhane lolu. Uzwana lo solubhahile labantu. Izibalo zikhula besikhangela phandle manje ilokali la yani sigcila khona apha. Hayi, isona esisikhathi somqando njengoba into lana vele iba amandla ngomqando. Indawo lezo ziqandayo kulapho obhaha khona thina lapha lokhu ngakuqinisa isepa yakuqeda lokakwinto. Amanzi alesepa usigezile for 20 minutes kule ndlela nje ezifanele abantu befundiswe ngazo. Ugeza izandla ukuthi kugezwa njani. So geza izandla kupompa uthatha amanzi wawa ugeze chela lapha. Geza sibili ubone ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha keze sibone ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho ke uzigezela ungajahanga wemizuzu engakwana 20 minutes
ye mina ngu-Alec Nyathi mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour ngisanitize izandla zami ne-social distancing yikho engikwenzayo.
Ah, udaba lwe-corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa-ke usizo esilubonayo lapha ukuthi ngapha emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi. Nxa besizwa amanani la akhulunywayo ukuthi inani selikhulela bakulesi sigaba, abanye bavele bakhangelela phansi bathi bona hayi nxele inani nje uhulumende alikhulumayo ukuthi amanye amazwe amncedise ngemali. Kodwa-ke sikuyethusa, siyazama sibili ngapha ukukufundisa, sikhuthaza abantu ukuthi ngabalandela izinqumo zonke ezinjengokufaka amamaski lokungabuthani. Kodwa abanye vele abalandaba lokuqhawulana bayaqhawulana ngezandla xhaka sibili, kuyesabeka kakhulu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende zakoBulawayo ezigoqela impilo i-UBH kanye leNgutsheni babuthane namhlanje esibhedlela sempilo batshengisela bekhonona ngeholo abalitholayo abalithi lincane kakhulu okokuthi kaleneli ukubaphilisa lemuli zabo, njalo bafuna libhadalwe ngedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi abafika phose amakhulu amahlanu babuthene esibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje ekuseni, lapho abafole betshaya itoyitoyi behlabela njalo bephethe amabhakane alotshwe izikhalazo zabo. Amabhakane la abelotshwe okuningi okugoqela ukuthi bona bafundela umsebenzi, ngakho-ke kumele bahlonitshwe ngeholo abalitholayo, abesithi we are professionals, we are not laborers. These bond notes are not with our work. Lokunye okuningi bathi njalo iholo lamadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu aleneli lutho nxa kuqathaniswa ledola leMelika, kutsho ukuba bahola amashumi amathathu lanhlanu amadola ngenyanga, ngakho-ke ababuyeli emsebenzini uhulumende aze abahlawule iholo ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wezina esibhedlela se-UBH, uthi okwakhathesi abenelisi ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende engakabaphenduli kulokho abakhala ngakho.
Namhla sibuye la ngapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukubuya emsebenzini. Sifuna basizwe sibili ukuthi sifuna imali le US dollar.
Umnumzana even though siziba unobhala jikelele wabongi uthi ukutshengisela kwabo kuyaqhubekela phambili kuze kube lesivumelwano lohulumende.
Siyathanda izigulane zethu but asisakwanisi ngenxa yokuthi izinto sezikhulile sezifuna ama-US dollar, asikwanisi ukusebenza under these conditions. This is why kuze kube le solution.
Unkosikazi Melissa Sithole, omunye wabongi, uthi lokhu abakwenzayo yikukhalaza kuhulumende ukuthi abakhangele ngoba imali abayitholayo incinyane.
Last month sihole mina personally ngihole 4,000. Kodwa yonke indawo lapho esithenga khona people are charging in forex. So thina besikhalaza kuhulumeni ukuthi abasizwisise lapha esikhona akuphileke.
Ukukhalala umsebenzi kwabongi sekusedlula amaviki amabili, njalo emawadini kusebenza abongi abasafundela umsebenzi kanye labo sister in charge abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi. Iningi labongi alibuyi emsebenzini, kuthi kwezinye izibhedlela bayabe bezihlalile phandle bothamele ilanga. Unkosikazi Sifiso Ncube, omunye obebuye ukuzohlolwa ngodokotela, uthi umumo usumubi kakhulu esibhedlela ngoba abongi bebalutshwane.
Simo sasisibi kulezi nsuku ngoba sasithatha isikhathi eside esibhedlela, njalo sasisengozini yokuthi sithole umkhuhlane.
Inkokheli yesibhedlela sempilo yenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezempilakahle yehlule. Umnumzana Donald Mujiri, oyisikhulumeli sogatsha lolu, wazise i-Studio 7 ukuthi ubebambeke emhlanganweni. Uhulumende wathembisa ukukhweza iholo lezisebenzi zakhe zonke okugoqela abongi ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% kanye lokubanikeza amadola emelika aphezulu kwamachumi ayisikhombisa i-$75 njengendlela yokwehlisa ukuhlukuluzela kwabo. Kodwa konke lokhu kwaliwa ngabongi bethi imali yakhona ayiseneli ukubaphilisa. Esibhedlela seHarare Central Hospital abongi abalichumi lantathu babotshiwe besanda ukubuthana bengakaqali ukutshengisela. Umkhokheli wenhlanganiso yabongi yeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Longo uthi ababotshiweyo bavalelwe enkambeni yamapolisa eMbare Police Station. Uthe njalo okwamanje abakaphiwa idocket elichaza ukuthi betheswa cala bani. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights iZLHR abayibo abamela abongi laba bathi ababotshiweyo laba bazalala bevalelwe lamhlanje njalo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umkhankaso wokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana angene ezitaladeni ajengisele phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe usabalala ngesiqubu esikhulu njalo ukhanya usekelwa ngabaningi. Umkhankaso ugxile enkundleni zokuxhumana ezifana labo-Twitter le-Facebook. Abamabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bagoqela umholi webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika, kanye lomkhokheli we-MTC Alliance, umnumzana Nelson Jamisa. Abanye laba bathi uZulu kumele atshengisele ebambene ukuze kususwe iZANU-PF embusweni ngoba isehlulekile ukubusa lokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance, umnumzana Felix Makalela Mafasibanda.
Thina njengoba silibandla livele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu esithi we will resonate with the masses ngesikhiwa kutshengisa ukuthi abantu bathe bazakuya ku-demonstration lathi sizahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu. Into enkulu esiyisola kuzanu yi-corruption, ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga. Ithiyajwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du. Khathesi imali ze-COVID ezifanele zibuye zizencedisa abantu bezimbabwe bayazidlela. Imali ekuthiwa yi-command agriculture bazidlela. I-dairy marketing board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela. I-cold storage ayisekho. Into eziningi esingathi thina le-command agriculture imali zangkhona azibalansi. Abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale emanzini siza kwenza lokho okufuna nguZulu ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphume kahle constitutionally.
AbeZANU-PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotshwa kulolo khetho. Lithini ngalokho?
Asifuni ukuchaya ikhu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhu la uzaphuma ngeku. Thina sifuna ukukhupha nge-constitutional means i-demonstration ivunyelwe. Ilizwe lonke lingademonstrator, hayi umnankagwa labangani bakhe baza mele eceleni kahle. Asifuni ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo Monzora lo Mdzuri. Lokho mithi baza kuyanga ngoba abantu vele sebebahlanzile ungavela usebenze labo chombe lawo ngichombe. Umsebenzi mkhulu mahlabezulu lo awumlingelanga ukhuphe uyasebenziswa nje ukuthi edilize i-democracy. abasadilizi iMDC kuphela, sebediliza iDemocratic Dispensation, sebediliza isiqu esithi ngumbuso wabantu esithi democracy. Bangachitha badilize babhidlize iMDCA, hatshi bantu. Akusela democracy, sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995. I-one party state babeyifuna, yikho ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa i-democracy, hayi ibandla lilodwa.
Umnumzana Felix Makalela Mafasibanda, ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, ubexoxa loNtungamile Nkomo we-Studio 7. UNtungamile uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni, yena othi kabasoze baphatheke uhlelo lolu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo ezweni sibi, sibi ngempela, indlala ibambile. Kuyalanjwa ngendlela engakaze ngikubone, uhlupho olulwa ngekuZulu khulume. Kubi, kubi ngempela, angaze ngibone udubo olungaka. Ngiyawezwa amabandla ngempela ethi afuna ukuya emgwaqweni ngo-31 July. Hayi, angazi ke ukuthi sizoyithini indaba ye-COVID, ngoba nayi indaba ye-COVID. Uhlupho lwami ukuthi singaya emgwaqweni bese sithelelana i-COVID, sizokwenza kanjani? Uzocabanga ukuthi akula mithi ezibhedlela. Amanesi labo ukhuluma ngawo awekho lokuba khona ezibhedlela, nabo dokotela kubi, labo bahluphekile abantu benkosi, angibasoli. Manje thina njengobuholi ke neparty responsible, asikwazi ukuthi kubi kanje bese senza isimo sibe worse. Ngesilungu bathi is pouring petrol on a fire that is already gone out of control. So asikwazi ke ukwenza lokho, hayi, asikwazi ukuba khona kulowo mbhikisho, kodwa ukuthi isimo sibi siyasibona. Kahle kahle masibhikisha sizotholani, ngoba uzokhumbula phela Msakazi ukuthi indaba yokubhikisha sayiqala kudala na njenge-MDC, asitholanga lutho. Lapho kwathi kungathi kuba ngcono khona kwaba i-GNU. I-GNU ayibanga ngombhikisho, i-GNU yabuya ngokukhulumisana. So hayi, kuzosikhutha lokho kokubhikisha lokho, kodwa ama-sentiments ne-reason behind umbhikisho hayi sihamba nakho, kodwa khona hayi kuzosikhutha kwamanje.
Siyakwazi ukuthi likunkulumo zepoladi eziqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo aphikisayo kanye lebandla leZANU-PF. Abantu abaningi bavele besithi ipoladi ngamadlwane nje eliwenzayo, kambe ukutshabalala komnotho, ukoma kwempilo akufakazi lokho yini?
Iphutha elikhona wena Msakazi ukuthi abantu basuka ba-impose imandate narrative ye-Pollard. I-Pollard is not an executive organization or a co-governance organization. I-Pollard yindawo lapho abasezopolitiki abarana njengabomongameli or for i-position yobumongameli ngo-2018 abahlangana khona baxoxe ngendaba zelizwe nokuthi kanti singenzani ukuthi indaba zopolitiki zingasenzi ukuthi sixabane silwe.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo we-Studio 7. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF, umnumzana Believe Gawuli, yenake osole amabandla aphikisayo la ayisithi azama ukugenqula uhulumende ngaphandle komthetho.
Lokho kwayenzakalayo ngo-January ngaluwana umnyaka, abantu begqikeza izitolo bebulala izinto zonke besenza njani njani, kwakukhanya ukuthi kulesandla esithile imisebenzi yabantu be-G40 lay labantu be-MDC Alliance besebenza le-G40, G40 Cabal kaMgabe isebenza labantu be-MDC Alliance besenza izinto zabo zokuthi bafuna nje ukuthi bagenqule uhulumende. Yindlela zabo abazenzayo lezi, ayikho ntsho le nto lezi isizathu abalaso ukuthi bakwenzelani lokho, ngaphandle kokuthi bona bafuna ukuthi basuse umnankongo wona bangene kuphela yikho abakudingayo. But injongo yabo isegcekeni, uganga wabo kusegcekeni, okuncediswa ikubona sonke isikhathi bahlala besenza izinto ezinye zokuthi abantu babahlamukele uhulumende wabo. Bafuna into zibe nzima, abantu bahlamukele uhulumende. Imisebenzi yezitha kodwa ngithanda ukuthi ngibacebise ukuthi yebo abakwenze sibili, kodwa ke into engiyibonayo bakwenzela abanye abantu bakwenzela abane, abakwenzeli into le abayenza ukuthi ibe into enceda uZulu weZimbabwe, kodwa badinga nje bona indlela zabo ukuthi bangangena njani embusweni.
Umnumzana Believe Gawule, isiphathamandla seZANU PF, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Uhlangothi lwezempilakahle umunisipala wedolobho lakoBulawayo uthi sebethole indlela yokuphatha ngayo udubo lwesihudo esiqhamuke kulelo dolobho ngenyanga kaNkwenkwezi, bethi sebelamaphilisi okuselapha. Lesi sihudo siyithethe imphefumulo yabantu abalishumilantathu, amakhulu namakhulu abantu lokhu beqiniswa yiso besesibhedlela kanye lasemakhaya. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu ezweni jikelele baveza ukukhathazeka ngesimo esibhekane lemizi eminingi ngenxa yokuqhamuka kwalesi sihudo esibangelwe kunatha amanzi angahlanzekanga aphume empompini esibangele ukugula lokulahlekelwa imiphefumulo. Umphathi wezempilakahle kumunisipala wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi woBulawayo.
Okwakhathesi abantu asebefike ekliniki yaseluveve lamanye amakliniki akoBulawayo bephethwe isihudo kusukisela mhlaka 17 May kuze kuyefika ngolwesihlanu mhlaka 3 July bese sile 1798 kwathi ngomgqibelo eluveve sabona abangu 16 asebesitshile esesibalandelele njalo esesibazwile bangu 13 ichumilantathu. Abanye babhubhele ngemakhaya, sisalandelela sizwisisa ukuthi kambe bangabe bebulewe yisihudo lesiyini kumbe babulewe ngokunye ngoba bafe ngesikhathi kule uqhamuke umkhuhlane wesihudo eluveve.
UDokotela Sibanda uqhubekele phambili echasisa izibonelo zokubanjwa yisihudo.
Abaningi bezwa ukutshisa komzimba, baye ethoyilethi kaningi besiyalahla ingcekeza elula okwedlula amahlandla amathathu ngosuku, bese kusithi abanye bakhiphela ingcekeza engabe ihlangane legazi, abanye bayahlanza njalo bakhalela ngeziso ezibuhlungu, abanye balakho ukutshawa ngamakhanda futhi. Isihudo lesi kulamaphilisi esesiwatholile ukuthi ahambelana legciwane elitholakele engcekezeni yalaba abantu abaphethwe isihudo, umhlobo wesalmonella lomhlobo weshigela. Amaphilisi asetshenziswa kulezi kula magciwane omabili yi-ciprofloxacin le-azithromycin, yiwo esiwathole ukuthi asebenza kulo mkhuhlane njalo yiwo aphiwa laba bantu. Kodwa abaningi babo into enza bagule kakhulu kumbe bagcine besitshile abanye bakhona kuyikuthi babe behlanze kakhulu baswele amanzi emzimbeni, yikho befakwa amanzi abanathayo, abanye afakwe seyi-drip nxa sekusehlula ukuthi banathe kumbe sebelahlekelwe ngamaningi kakhulu.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uthi abantu bayagula bafelwe njalo balokwesaba eluveve.
Eluveve sithole kuhawukisa kakhulu bekulobunzima abantu bayagula.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi lokhe belinde ingcazelo kumunisipala mayelana lamanzi abagulisayo asethethe imiphefumulo yabantu.
Lolu ngodibo lwamanzi lakathesi i-council sifuna ibuye isitshele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhla ka-17 May kwakwenze njani, ngoba kusukela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho kuzobe lamhlanje impendulo asikayitholi kubo.
Izakhamizi zeluveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke, sezikhitshwe kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki ngemizamo yokumelana lalesi sihudo. Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcekeza ngesikhathi evaliwe kuhlelo lokwabela izakhamizi amanzi olwe water shedding lapho ebuya ngemva kwensuku eziyisithupha alakho ukubuya esehlanyene lengcekeza ecina igulisa abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso yomdlalo webaseball eZimbabwe Baseball Association bathi sebelenhlelo zokusungula uhlobo lomdlalo lo odlalwa ngabadlali abahlanu owaziwa ngegama elithi wa baseball 5. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izithukuthuku zamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba mnembili yamela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webaseball ziphelele emoyeni ngemva kokumiswa kwezemidlalo sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Iqembu leli bekumele liyephatheka komncintiswano wamaqembu amela izabelo ezitshiyeneyo elizweni leSouth Africa ngenyanga kambimbitho kodwa alisenelisanga ngemva kokumiswa kwezemidlalo phose kuwo wonke amazwe yasemhlabeni. Umqeqeshi weqembu leli uShepard Sibanda uthi lumncintiswano ubuza kupha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bezwane amandla labadlali bezinga
Nxa uthibe sivela kuma-Olympic qualifiers lama-senior team ZBA babona ukuthi sike sinike lathi ithuba abasakhulayo labo ithuba ukuthi siba-expose to the international scene. Amaviki aphelile baphinde basithumela futhi basitshela ukuthi hayi i-tournament sebeyikhanselile sebeyize yenza next year ngo-April. So ube yinto engathi sibisele emuva kodwa ukuthi sekusinika lathi elinye ithuba ukuthi sibeloku silungiselela sisiya phambili sizohamba ukuthi next is hamba le team yabiqinile.
Uzibanda uthi balenhlelo zokuba abadlali bomdlalo webaseball baqhubeke belokhu bedlala lo mdlalo ukuze inhlelo ezilakho ukwenza lo mdlalo ukhule udlalwe ngabadlali abaningi.
Njengoba ngalesi sikhathi kungavunyelwa ukuhlangana sikhangele ukuthi si-introduce umunye umdlalo webaseball 5. It's a shorter version of i-baseball ekwazi ukudlalwa ngafana namankazana abantu abadala. Ayifuni indawo enkulu, phongufuna ibhora kuphela, ayifuni makla uvayifunini ngikuphi abantu babeloke bethola into yokwenza njalo bethola ukuthi siba introduce kulowo mdlalo webaseball njengoba ungavamanga ngako leli lizwe abantu bangabayazi bangayikhulisa then kuzasenza lathi bekhule bengena kubaseball akusoft.
Umdlalo webaseball 5 usungulwe ngomnyaka ka-2017 emazweni aphetsheya kolwandle njalo udlalwa ngabadlali abahlanu ababalisa besilisa abathathu kanye labesifazane ababili. Inkokheli zomdlalo webaseball elizweni zithi zikubone kufanele ukuba abadlali lozulu nje jikelele babe bezilibazisa ngalomdlalo wona ongadingi okuningi ngesikhathi umhlaba ulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kumdlalo we-baseball 5 akudingakali ukuba abadlali begqoke impahla zokuzivikela ekhanda lasezandleni njengalokhu okufunakala kumdlalo we-baseball odlalwa ngabadlali abayithoba munomunye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebengamakhulu edlula isikhombisa 716 asebebanjwe beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million. Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakoBulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.